VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna imali yethu ngedola ele America ngoba ngebondi akusahambelani izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani.
Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika.
Ngabe kucatshangwa ukuthi kube nomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe, lokho kakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubabudabengo.
Umeya ngobulawayo uthi umasipala wakhe uzahlonipha uDumiso Dabengwa yiloba ngayiphi indlela efunwa nguZulu. Ngokunjalo uthi abantu kumele baze phambili lemibono yabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonana phezu kweholo labo abathi liphansi kakhulu njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi kabasenelisi ukuphila ngengcosana abayiholayo. Zithi njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi ababalisi baholiswa ngemali yeZimbabwe yona eqhubeka igugudeka njalo nje. Sixoxele umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yamandebeleni uNkosazana Melissa Chingwanangwana wachasisa okunengi.
I-program yethu isiqala kusasa up to Wednesday, yi-school shut down lapho esizathalala khona ukuya emsebenzini until ama-employers ethu ehlale lapho isiphansi sikhulumisane ukuthi i-way forward ukuthi senze njani besinike imali yethu e-equivalent to ama-current rates.
Lifuna ngedola leMelika leyo mali kumbe ngebond kumbe kalikhethi inqe ihambelana le rate ekhona.
Sifuna imali yethu ngedola eleAmerica ngoba ngebond akusahambelani izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani. Engasiphezela still asoziyenelisa ukuthi sikwanise ukuthenga ngayo ngoba ama-prices akhwela every single day. Kunje i-transport ikhwelile kodwa thina esifundisa kuma-rural areas kumele si-reporte for duty kodwa imali yangikhona ihambelani. Yonke indawo sokuchajwa ngama-US dollars kumbe ngenye i-forex or ama-rand and imali yethu esiyiholayo akuhambelani. So thina sifuna employer wethu asinike imali yethu i-US dollars.
Ungasipha nje umzekeliso utsho ukubana umbaliso osebenza emakhaya udinga malini ukuze ayefika khona ngale lapho afundisa khona lendleko zakhe zonke kanti njalo lokuthi uhola malini.
Ngizanika umzekeliso ngombalisi ofundisa endaweni zesigodini eMawareni. I-transport kathesi one way trip ukusuka e-town usiya eMawareni yi-10 pounds and ukuze ubuyele futhi e-town ngenye 10 pounds. Then ufika lapho yehlela khona ungena phakathi futhi emakhaya uyabhadala eyinye futhi 10 pounds ukuthi uziyefika ku-station sakho. So it means nge-journey A1 ukuthi uziyefika emsebenzini uyabhadala 20 pounds. And then isalary ka-teacher ilama-deductions amaningi, labo-medical aid, ulama-funeral policies. And then ekugcineni ngaso kukhitshiwe konke lokhu, uyathola ukuthi umuntu uthola net salary engafika ku 300 pounds and from that 300 pounds ama teachers amaningi nxa ngikhangela abalazindli babhadala irent imali irent isuka khona pha and irent nowadays akusela ma-landlord athatha ibond bathatha imali zabo ngama-US dollars so kumele uhambe uyetshintsha imali yena leyana into US dollars and i-rate eyama-US dollars khathesi i-10 US dollars umuntu uzamnika 77 bond ukuze uthole i-10 US dollars kutho ukuthi ama-teachers afundise emakhaya uzaba nzima sibili ukuthi bekwanise ukubhadala irenti eqede khonapho ehambe eyethenga legrosari ukuthi adle abhadale le school fees ezabantwana ezikhwelileyo futhi starting ngemonth kaMay.
Ilongo Nkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Ugatsha olumela izisebenzi zikahulumende olwe-Apex Council luthi luzahlangana leziphathamandla zikahulumende ngolwesithathu bekhulumisana ngodaba lweholo lolu. Udokotela obelodumo eZimbabwe esaziwa njalo ngokulwela amalungelo oluntu uRutendo Bonde kasekho. Inhlanganiso eyake yakhokhelwa ngudokotela Bonde eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi uBonde ubhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Inhlanganiso zabodokotela ezichiyeneyo zithi ilizwe lilahlekelwe kakhulu njalo zithi zikhala ndawonye lomdeni wakoBonde. Uzabekwa emathuneni eGlen Forest eHarare ngolwesithathu. Lathi khonapha kumsakazo weStudio 7 besivame ukukhuluma lodokotela Bonde kakhulu emoyeni ngendaba zempilakahle. Ngokunjalo, sithi makalale ngokuthula. Umasipala wakoBulawayo uthi uzahlonipha umuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa iloba ngayiphi indlela efunwa izakhamizi. UDabengwa ubhubhe kumaviki amabili edluleyo wabekwa eNtabazinduna izolo. Bakhona abathi kumele aphiwe inhlonipho efana leyaphiwa uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo yena owabazelwa inkalakata yesithombe esitholakala esitaladeni esibizwa ngegama lakhe koBulawayo. Igcekele ndizamtshina elikuleli dolobho libizwa njalo ngegama likaNkomo. Ngaleyo ndlela abanye bathi umansipala kumele enzele uDabengwa okufanayo ukuze abantu bahlale bemkhumbula njengeqhawe lamaqhawe. Sixoxelo meya wakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni.
Ubaba uDabengwa ukudlula kwakhe emhlabeni kusizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba yananzelela ukuthi ngumuntu owaisikhathi sakhe eside kakhulu elwela inkululeko yeZimbabwe, elwela ukuthi mina lawe sithole ukukhululeka nokuzibusa. NjengoBulawayo uzakhumbula ukuthi le ndaba yamanzi, ukuletha amanzi kuZambezi iqaliswe ngobaba uDabengwa under i-Matabeleland Water Trust. So njengoBulawayo sikhala kanye nemuya koDabengwa sithi hhayi ngabaduduzeke ngokuthi uthi umsebenzi omkhulu esikhangelela ukuthi lanxa uhulumende sethethe lolu hlelo lokuletha amanzi eZambezi koBulawayo sifisa ukuthi ngaba yaphumelele lolu hlelo ukwenzela ukuthi lapha khona alale ngokuthula.
Njengomansipala wakoBulawayo lizamkhumbula ngani njalo libuye limhloniphe njani?
Kunengi esicabangayo kodwa phela angeke sicabangele uBulawayo wonke ngoba phela uDabengwa ubengo womuntu wonke koBulawayo. So sithi thina inkondo kayibuye from izakamizi basitshele ukuthi bona bacabangani ngabe kucatshwangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe lokho kakubuye kuvela ezakamizini esithi ngesilungu ngama request for ukubona ubaba uDabengu into engakhuluma le foundation iDr Dumitso Dabengu foundation sikhangele ukuthi bebhikaza kwenza imuseum yokuthi lalabo bazabuya ngemva kwethu babone imbali ekaDabengu ekulwela ilizwe ekulwela ukuletha amanzi akazambezi koBulawayo
abangathanda ukuletha imbono yabo ngendlela elingamhlonipha ngayo bayiletha ngapi
bababhalele umabhalani wedolobho esingathi uTown Clerk ukuze kusuzwe ikhansili kubonakale ukuthi isiphi isithuko esingamnikeza sona
uMnumzana Solomon Mguni ngumeya wakoBulawayo sixoxelaye ekhona le kontuthuzi yathunqa singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo silo mnumzana Reinhard Ncube yena ongomunye wabatsha olwela ilungelo loluntu njalo ube ncintisa kukhetho lokudinga ilunga ledala lephalamende olwayenzakala ngomnyaka odlule ezimele yedwa sixoxa ngembali kababa uDumiso Dabengwa yena owasishiya ngomhlaka 23 Nkwenkwezi singakahambi kude wothi sidedele kancane emva sikhumbula impilo kababa uDabengwa nansi ingoma yahlabelwa liqembu elezaphu LNG bathi emoyeni kwakubuhlungu ingoma leqembu ele Zaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu mthakazo muhle asihambeni siyoxoxa lo mnumzana uReinhard Ncube sizwe umbono wakhe mayelana lo dabo olukhona egudwini Ncube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bhutwami
ngiyaphila baba mayekhi ngiyabonga kakhulu ngoba kufuthele ngene
umbuzo wami oqala kuwe Reinhard awungitsheleke mnumzana njengomuntu ongisakhulayo laye okwezombusazwe yini umbono wakho mayelana ngembali eyashiwa ngubaba uDabengu
into engiyaqala nje ngokuyisho ukuthi ubaba uDabengu ube ubaba oqotho ngathi ubaba lesifiso esihle ngelizwe lakhe lengabantwana bakhe abajiye eZimbabwe ngumuntu esingathi ngafeza sikhanyele kulaba ababebenkululeko abadala ababebenkululeko yethu nguye obesesile omkhulu engathi ongulida ongumkhokheli engathi oqotho osesile ade sesile esifinayo
nxa sesixoxisana ngezombusazwe sibone ubaba uDabengwa esesithi akasafuni ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka odlule yena waze waqhubekela phambili enikeza usekelo lwakhe kumnumzana uNelson Chamisa ngenxa yokuthi yena ubaba uDabengwa wayebona kuqakathekile ukuthi abatsha bathole inkundla zobukhokheli esithi abatsha bazaletha imicabango yetshiyeneyo ngesingisi bathi ama-fresh ideas yini umbono wakho mayelana ngesinqumo esathathwa ngumoyi ubaba uDabengwa
ya into engayitsho ukuthi ubaba uDabengwa ubehlala ekhangelele impumelelo yelizwe hhayi isikhwama sakhe hhayi isisu sakhe ngemuli yakhe kodwa ngumuntu obekhangeleke ingqubekela phambili enhle elizwe ebekhangelele ukuthi wonke umuntu ophila kule lizwe phile esizwa engumuntu okhululeyo ekhulule lekudikekele iphovathi esiphila kuye kade khangele isizwe simkhangele eqala esifika ebandleni lezanu p f esesifika la esifika sebalekele i-corruption esephika sephikisana nakhona ekuyana kuyeke kuthi ngumuntu obenesindi asonto elula ngasikhangele umbusazwe wezimbabwe asonto elula nje ukuhlubuka kwezanu p f ethiwena suphikisana nalokho abakwenzayo nokubulalana kwelizwe so ngathi ukumbona esekela umnumzane Chamisa kithi kuyinto enhle njalo eziveza umuntu oqotho umuntu olenjongo ezinhle
ubona ngani thina njengentsha kumele sifunde izinto ezinjalo
okay into ebe ngitsho ukuthi isifunde esisitshiye ngoba uDabengu to the country to every young person elizweni ukuthi abantu abasha sibe patriotic. Udabenga was not only a father but ube ngu son of the soil, umntwana welizwe. So ufundisa wonke umuntu omusha ukuthi abe ngumntwana welizwe, ulwele inkululeko yelizwe, ulwele ukuthi ilizwe libe ngcono.
Bhebe uhlelo unikeza imuli ekababa uDabengwa njalo ilizwe leZimbabwe amazwi enkuthazo.
Into engingayitsho yukuthi imuli yakobaba uDabengwa ayisiyedwa elahlekelweyo. Lathi njengentsha, njengelizwe lonke, njengeZimbabwe yonke jikelele silahlekele liqhawe. Ngisithi liduduzeke, inkosi ibe lana. Akusonto elula, sikhala ndawonye, sikhala sililizwe.
Hayi, siyabonga kakhulu Reinhard ngokungena kuhlelo.
Siyabonga kakhulu Mbaba Mike, thank you very much.
Isikhathi du mthwakazi omuhle lapha besixoxa nomnumzana Reinhard Ncube. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazi omuhle, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Kwanele kwalamhla olevalisayo, igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sinana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola.
Lingali njani izidlukandaba lapha elikhona endaweni zonke ke zomhlaba. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenduna uMathema. UMathema ke ukhona ngale ke enqameni esabelweni seMatheran South. Sixoxa loMathema lapha ngezamasiko esintu. Khonapho ke nxa lisemahofisini enu iwapha amasiko eliwakhuthazayo.
Amasiko isiko antawula elingathiwa eceleni nxa kulisiko elihle. Lonke kuyadingakala ukuthi lonke nxa lilisiko elihle libekwe njalo ligcinwe or lilondolozwe noma nguphi umuntu oyabengwa leso sigaba.
Singathi wena osiwakhuthazayo kwini okubili nje okulisiko sibelokuzwana.
Olisiko sibili sile ndawo, I think ngaba involved endaweni ekulwa kakhulu endaweni engilele okwakusuka khona abanye abantu bevela kwezinye izigaba bethi bayagezela khona. Ngahlangana nabo mina saqonda nasibili salwa kakhulu labona eOrega labonya Ruata. I think you know him, former Central Zanu PF committee member. We fought battle together. Nababuyisela kwetiharare ngoba babuyela. Sababuyisela ngendaba lamadakala amanye okuthiwa ngezibha. Angazibona babe njengobani ukuthi kule mqedi yalo lavo sahlangana komasuku khona. Mina ngangitshele ngumasuku umdala umalazileti ukuthi kuzabe kula bantu ababuyayo khonaphana. Sazama ukuthi sikhulisana namapolisa wawukhanya amapolisa abantu bangkhonabe nganibazi sapho. Sasesihlala sahlangana labo kodwa sababuyisela ukuthi kababuyeli. Asifuni ukuthi kwenzakala into enjalo enjibeni. So angami umasuku ukumncedisa. Samnet yabona, I think ngokhani ngamizi ndawo lokho enjelele ukuthi waye mina umakhelwana wami njalo lokuzalana thize la uMasuku. So into eziningi wayeyitshela nxa kudingwe ukuthi athi hayi fika lapha ngikhaya kuzaba kule nto enje ngoba bona base bemfonile. So la wase sibale ithuba lokuthi angivalazi. So ngahamba ngimva into engiye kwesakhe isigaba yikho wakusinika amandla ukuthi sikhulume ngezinto ezinjalo.
Kuze ubuya ke okunye sesingathi ke ubaba uMathema soke wabona ukuthi lapha sibili isiko lizamele futhi okunye okwangona kuyini Mathema?
Kule Matebeleni North, kule Matebeleni South. Matebeleni South ngathi thina vele sizila ngolwesithathu. Akula muntu okufanele ukuthi ngalelo langa abonakale esenza into ephathelene nento zemasimini ikakhulu ezinjeni zokulima. Nakhonokho-ke singamanye amagcala esiwathonisayo kodwa kithi vele-ke akula muntu ophambuka yazolime ngolwesithathu. Bayihlonipha abantu ilanga lelo kuyafana nabamachechi kunye abamapolitika bayahlonipha lelo langa. Kunamuntu othi ngolwesithathu abonakale lima
kulwesithathuwavela
ngampolwesithathu lo nxa besitsho bathi yena kwaba lilizwe. lizwi elaphuma kudala I think indlela ezakhuluma yakhupha lelo lizwi ukuthi ngolesithatha ufana uphathe ezomsebenzi nalo ukuphumula ingathi enoth kule ndawo kulabanye abazila ngolesithathu kodwa abaningi bazila lesine
so khonoko ngiyakukhuthaza kakhulu
ngazi ukuthi uyazofika ngesigaba ngoba abanye ingxenye uyathola ukuthi bonke ayingali bazizila ngolesine but ngolesithathu besebenza
awubonaisetule
anti yayiphuma emadake kakhulu amadake antingekamzizisa ukuthi mthini
emadale kumbe uthe amadale
emadakeni emadakeni
yini lokho
lapho izindawo lezo kuyabe kucelwa khona izulu imithetho leyo yayikhutshwa ngamahosana ukuthi nje okunye olokozinto i-chechi sengani siyakuthatha and uyabona ukuthi thina bekuvele ukuthi kungakhwama kungome kome abantu bebephuma bayegangeni bayezinelelizulu
kunjalo
and bebesina futhi izulu azange geliyekele kuyenziwa khona okudake kathethi lokho kungani ukuthi isikwanyana elanganeni labantu phakathi abantu bakubalekela sebayacatha ema-chechi
hayike olamhla simalapha zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukeeps tube lilandi
kangele zinye ziyawagcina amasiko
sibonge ke ukeeps tube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko obuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu sizabala amavesi amalutshwane nje sizabala ivesi ka-1 ku-4 dale-ke u-19 sisiya ku-21 kufundeka kanje khumbula Jehova esehlelwe yikho bheka ubone ihlazwe lethu ifa lethu seliphendulelwe abafokazi nezindlu zethu kwabezizwe zizintandane asinababa omame banjeabafelokazi amanzi ethu siyawaphuza ngemali izinkuni zethu ziza ngentengo Verse 19 wena Jehova umiphakade isihlalo sakho sobukhosi khona ezukulwaneni nezukulwaneni usikhohlelwani kuze kube phakade usishiye izinsuku eziningi na sibuyisele kuwe Jehova siyakubuya yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukankulunkulu ukuthi unkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo ukuthi ujeremiya ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu izindlu zethu le mihlaba yethu amasimu ethu nabo konke esilako kusengokwethu ongabanye abantu usifananisa lezintandane ezingelabo yisele uthi omama sebefana labafelokazi impilo yentandane impilo yomfelokazi impilo yomuntu ongelayise impilo elikhuni enzima kakhulu aze atsho lokutho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali lokho-ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa ingabe avela kuNkulunkulu kumbe ilapha emadolobheni kumbe kungabi amanzi ayathengwa izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi xa sikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizwe iy'nkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badutywa izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo konke lokhu ngikhona mina ngoba nanxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka sizakwenzani ngempilo zethu lezo zilukhuni kangaka kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezukulwane ngezukulwane kasipheli umusa nothando kaNkulunkulu uhlala kuze kube kunaphakade. Athi uJeremia, Nkulunkulu sibuyisele kuwe, siyakubuya. Laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukuthi banze badube ungakanani, bazibone ubuntandane, bazibone ukuswela, ingabe yini abayiswelayo, bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buya nini kimbantu abami, uza kusamukela nenhlupho zethu. uNkulunkulu angasikhohlwa, uNkulunkulu asinike amandla, uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona, ngoba kuthi lapha ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe. Sicela ubana uNkulunkulu angazasikhohlwa, angasithiyi, angasifulatheli, kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe, simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane. Bazalwana abathandekayo, ikhemba lalihlale kithi, ubunzima bedlula umusa kaNkulunkulu kawedluli.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba Thixo, obunjalo izolo nanamhlanje naphakade, uyayazi impilo yethu, uyakwazi ukuswela kwethu, uyakwazi ukudubeka kwethu, uyazazi izoloyiso zethu. Sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho, Nkulunkulu wokuthula ahlale lathi ngamanye ngamunye. Sicela manje uzobona phakade. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyazibongela lami lapho ke baba Nkomo labalaleli.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Sile temba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleZPC Karibange 2-0. Triangle United 2, Mushwani Stars 1. Chigenin 3, Capes United Makepekepe 1. Chapungu 1, Tel 1, 1.
Wabudelengwa ubudlula kwakhe emhlabeni.
Amakoko
amakoko alale
aleleza
ayasale mathune
amakoko
amakoko alale
aleleza
ayasale mathune
iyo lala
iyo lala
Black Mamba zobe kuba uhlelo lwethu ngengoma ethi Amagugu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bazaqala ukukhala la umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.